Sanibona ni mahlalizwe leZimbabwe. Umumo ngapha ebhinga kumbe ngathi eMatabeleland North uthule okuthula lokhana kokuthi abantu bayenza santando elizweni elikhululekileyo. Akula esesibabona bengani bayadonselana kumbe besadotisana okwakhathesi. Kunjalo nje ibandla esilibona lengane seliqalisa ukukhanya lapha Matinoti yiZANU-PF. Ngikhuluma nje izolo Honorable ubaba uRichard Moyo ubesebhinga esenza i-interdistrict, namhlanje uselubhane uyabhoda i-province yonke esenza ama-interdistrict yakhe, wayenza ngokuthula ama-meetings akhe. I-TCC, i-MDC lamanye amabandla akaqalisi ukukhankasa, akaqalisi ukubonakala, ngabe besenza ama-door-to-door abo, kodwa hatshi konke kuthuli. Omunye engacabanga ukuthi hayi lo mnyaka siwama-election, kodwa hatshi abantu kuthuli. Okunye singakutsho ukuthi abantu okwamanje babhizi basemasimini bayalima, so ukuthi uthole abantu kunzima. So hatshi abakaqalisi abaningi, kodwa kulokuthula okumangalisa elizweni.
Ungasitshela ukuthi kuyathembisa yini ukuthi umnyaka lo kuzaba lo mehluko?
Okwamanje ibhinga isitshintshile ngokwayo. Ngomnyaka election election abantu bayandisa ukuba bekwazi ukuthi iZANU-PF iyadliwa ebhinga. Kodwa nje ngikhuluma kunje, abantu sebebonile ukuthi hatshi i-opposition ayila engakuletha ebhinga. Abantu sebediniwe ukubana lokho bevotela i-opposition be-opposa, amanye ama-district evotela iZANU ephucuka. Khathesi sebebonile abantu bedinga sebe-ready sibili ukuthi bekhulume kuningi babo ukuthi bevotele iZANU-PF, bevotele ubaba uMnankagwa lama-MP akhe lama-kansela akhe. Lokho esikukhulumayo asikho ukuthi kuvela ekhanda lami. Ngithemba niyakhumbula ukuthi sisanda kusuka kuma-by-election yamakansela lapha esesiwine iLubimbi, sabhuquza yona i-TCC, kwaba lamanye lawa awa asekhoti lawo sasilethemba elokuwina sibili, okutshengisela ukuthi hayi uma-harmonize election esiwakhangelele ngo-August, hatshi iZANU-PF sikhangelelwe ukuwina. Ukuwina sibili okuzwayo ebhinga akumangalisi, ngoba abantu bonke sebebonile abebhinga ukuba nathi i-TCC kumbe i-MDC ayila engakuletha ebhinga, ayila mthuthuko elayo, yokukhuluma kuphela lokubiza ama-sanctions sebevulekamisa. So yebo nje iyawina iZANU-PF kamnandi sibili.
Ibandla leZANU-PF lihlala linqotshiwe khona ngapho ebhinga.